Kodwa ngemva kokuhamba isikhathi eside emhlabathini, emadwaleni, lasengqoqwaneni, inkosana encane ekugcineni yathola indlela. Futhi zonke indlela ziholela ebantwini. Salibonani, yatsho inkosana encane. Kwakuyisivande esigcwele amaluba amarozi. Sakubona, kutsho amaluba amarozi. Inkosana encane yawakhangela, wonke ayefana leluba layo. Lingobani? Yawabuza imangele. Singamaluba amarozi, kutsho amarozi. Oh, yatsho inkosana encane. Yayizizwa ilokudana. Iluba layo lalimtshele ukuthi yilo lodwa kuphela elinjalo emhlabeni wonke. Kodwa khathesi kwakukhona ayizinkulungwane ezinhlanu zawo efanana esivandeni esisodwa kuphela. Lizaphatheka kubi, yacabanga. Lizakhwehlela kakhulu, lizenze ingathi liyafa ukuze libalekele ukuhlekwa. Mina ye, kuzamele ngizenze engani ngiyalinakekela ngoba lingahle life ngempela ukuze lingicaphule. Njalo yengeza. Bengicabanga ukuthi nginothile ngoba ngileluba eliyilo lodwa. Kodwa engilakho nje lirose elijwayelekileyo. Lokho kanye lezintabamlilo zami ezintathu ezifika emadolweni ami, enye yazo kungenzeka ukuthi icitshe kokuphela. Lokhu akungenzi ngibe inkosana kuzwa. Yazilahlela phansi etshanini yakhala.